Balungile ukuthi behlale endaweni ehlanzekileyo okungasoze kuphambanise impilakahle yabo. Kodwa umphathi welizwe ngomthetho ofakileyo nawo nelungelo lokuthi abantu bethathele amalungelo wabo wonke ngomumo esikuwo. Nxa bengasithiki indawo abahlala kiyo kufanele ukuthi behambe imthethondaba. Umthethondaba yiwo ongadeclare ukubana izenzo zomphathi welizwe ubeze amapholisa sisekelwa yisisekelo sombuso weZimbabwe. Uhulumende ube ngathi maybe lo wenelisayo ukuthi ehlale ehotelini nxa sengalitholi ihotela eyade lingamvuma ukuthi ehlale ngesikhathi esinje ezihlalile. Then okwesibili ngomthetho akunamuntu ongaliswa kubana abuyele eyikibo nxa lezi kuyizalwana zeZimbabwe zilolungelo lokuthi ziphenduke ekhaya.
Sesikhangela ilizwe elingakwenelisa ngabe abantu laba bahlaliswa ngaphi? Kumele kube lomahluko na ukuthi abavela kweleBotswana bona bahlaliswa ngaphi kuqhathaniswa lalabo abavela emazweni aphetheya?
Inkinga ukuthi sibaphathe abangelazwelo labantu kwamanye amazwe. I think umhlaba wonke jikelele sibonile kule mthetho phase ukuthi abantu abanamahotela bathathelwa amalungelo, yikho ukuquarantena khona abantu. Inkinga ukuthi kwelakithi ngabantu nje abangelanhliziyo ukuthi ngikuthatha abantu uye bafaka endaweni engelamanzi usithi wenzela ukuvikela i-corona, kuba expose kweminye imikhuhlane njengabo cholera, diphtheria, leminye imikhuhlane nje thuthwa i-waterborne disease. Ukubandlulula futhi abantu ngokuthi abavela kwele England abavela kwele Botswana asonto ivunyelwe emthethweni. Isekelo sombuso eZimbabwe asikuvumeli khonokho, kodwa njengoba kuyizikhathi ezingajwayelekanga ungeke labasole kakhulu ngoba funa bebengakukhanyelelanga. Kodwa lo lalo kwelamalungelo akhe adlanguleyo kule mvumo ukuthi umthethendawo uyedeclare kubana izinzo zikahulumende lezi azephuli amalungelo abantu ngesekelo sombuso lelizwe leZimbabwe.